e Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alengali tshana njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ka 8 lwezi 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa uMinister of Finance engayilandela imbono lana izayenza ukuthi uhulumende wethu aphakame. But nxa ngaso izayilahla phansi that means ukuthi it's no go area siyindawo. Ngoba thina sizukuthi ubaba lana imbono yakhe imbono emihle eletha ozayenza ukuthi lomkhono musukume.
Iningi labantu kade lisemhlanganweni wakobulawayo wokuhlaziya ibudget bathi iZimbabwe ingangcono iyekele ukusebenzisa imali yohlobo lwebond.
Umgwaqo lokho osuka eNkangala usiya eBedbridge udlula ngetrain. Umgwaqo lo bathi wona kawulungelanga ukuthi izimoto zihambe. Kathesi kube kuyitara, kathesi i-death road.
Izakhamizi zeChipinge zikhala ngokonakala komgwaqo kulindawo lapho bekhuluma kungxoxo ebiqondiswa ngabe Studio 7 imanyene labe Media Center enzelwe eChipinge lamhlanje. Abenhlanganiso zeMelika abayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngontulikazi abe International Republican Institute labe National Democratic Institute bahlale phansi lamhlanje behlaziya uphenyo phezu kwalolu khetho. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Emhlanganweni wakobulawayo wokuhlaziya uluhlu lwendleko kahulumende omnyaka ozayo i-budget ka-2019 iningi labantu lithi iZimbabwe ingabe ichiyane lokusebenzisa i-bond note ngoba kalincedi. Emhlanganweni munye umphathintambo ogatsha lwemali uProfessor Mthuli Ncube uthi usenikeze imvumo yokuthengwa lula kwamanye amazwe kwempahla esetshenziswa ngabesifazane nxa besesikhathini yama-sanitary wear kungelambadalo yemithelo yejuthi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lokhu kuphume emhlanganweni wokuthapha imbono kaZulu lapho kuqoqwa uluhlu lwendleko kahulumende i-budget yomnyaka ozayo kobulawayo phansi kwendikimba ethi enhancing efforts towards stabilizing the macroeconomic environment for inclusive socio-economic development. Okuthokozise omama yenkulumo kamphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube lapho ephendula imibuzo evele kubomama ngemizamo eqondane lokutholiswa impahla yokusebenzisa besesikhathini eyama-sanitary wear. Uncube uphendule ethi usekufake ehlelweni lwakhe ukuthi limpahla ingabhadaliswa umthelo wejuthi ekungeneni elizweni. Umphathintambo wogatsha lwendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi balemukela ngenjabulo lelinyathela.
Lapha sikhuluma ngama-sanitary pads akumelanga ukuthi siyangeni ngoba into eyenzakalayo. Ye, into eyenzakalayo and sicela ukuthi abantu bakuzwisise bakusapote. Mina njengominista wabomama le iprogram ngiyayisapota ngiyona elikwazi ukuthi lo mama ufesibedi laye sekwakhuluma ngakho.
Unkosikazi Priscilla Misi Hayirambu Imushonga oselesikhathi elisa ngelungelo labesifazana leli laye uthi uyakujabulela kodwa waphanga wathi kuningi okusamele kwenziwe ukuze kufezeke.
Esimele sikukhangele khathesi ukuthi manxabe sithi bazalungisa into yesanitary wear batshona. Kule nto ethiwa yinye sikhiwa zero rating. Kusitsho ukuthi siyabe sikhipha i-VAT, i-value-added tax, but also siyabe sesikhipha i-duty kusanitary wear. So manxa sikhiphile i-duty kusanitary wear, it means ukuthi iyabe sithengeka ilula. But kuyabe sokusenza lapho ukuthi uhulumende nxa efuna ukuthi ayathole i-sanitary wear, uyahamba ayenika ezikolweni. Imali yakhe ayikhiphayo ukuyithenga iyabe ilutshwana. Ngoba kade kuhlupha khathesi kuba lanxa silabangane kade befuna ukuthi basincedise.
Unkosikazi Mildred Dube ongusenator uphathe udaba lokuphungulwa kwemithelo yamakhampani aqhatsha abantu abaphila lobugoga.
Nxa uMinister of Finance engayilandela imbono lana izayenza ukuthi uhulumeni wethu aphakame but nxa ngaso ezayilahla phansi that means ukuthi it's a no go area siyindawo ngoba thina sizo ukuthi ubabalwana imbono yakhe imbono emihle eletha ozayenza ukuthi lo mkhono musukume ngoba nxa sesikwanisa ukuthi khona khona sesisukumisa i-economy yikho sokuzaba lokuqhatshwa kwabantwana kuma-companies ngokho ukuthi khona i-company ukuze ingathethwa kumbe idebe mele ukuthi bayipay something lapho ukuthi nxa ithethe umuntu imfake
Elinye ilunga lePhalamende uNkosikazi Meliwe Phuthi uthi okuqakathekileyo ukuthi uhulumende avule amafekitali abantu bathole imisebenzi.
Kule kuqale kuhulumende kasivulele amankampani lawa avaliweyo ama-industry asebenze wonke umuntu asebenze ngibona ingani asiyike sibe khona isidingo sokuthi umuntu afune ukufidwa yena lento yokwenza.
Iningi labakade besemhlanganweni lo belikhuthaza ukuthi i-bond note lihle liyekele ukusetshenziswa ngoba kuyilo elidala inkinga eziningi elizweni. Kodwa-ke usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe uDr. John Mangujka uthi yena i-bond note aliyindawo njalo lilokhe lilingana ledola leMelika. Uqhubeke ethi uhlupho elizweni akusilo i-bond note kodwa ukuthi kule mihlobo yemali eminingi elizweni esebantwini njalo abantu baqhubeka befuna ukuthenga njalo nje. Uthi nxa abantu bengafunda ukuzithinta ekuthengeni kulakho ukwehlisa umthalo kuhulumende. Engena edabeni lwezimota zamalunga edale lePhalamende uProfessor Ncube uthe lokho kuzenzakala ngesikhathi njalo kuzabonakala uhlelo olufaneleyo ukuthi bezithole lezi zimota. Amalunga edale athe wona imota ayazifuna ngoba ziqakathekile ekuqhubeni umsebenzi wabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izakhamizi zechecheche echipinge zikhala ngodubo lokungalungiswa kwemgwaqo osuka eThanganda usiya eChiretsi osubangele ingozi zomgwaqo eziningi. Iningi lezakhamizi lezi ebisemhlanganweni oqoqwe ngabomsakazo weVOA Studio 7 bemanyenela beMedia Center ngoncedo lwesigodlo someli weMelika eZimbabwe endaweni yamavinkileni awechecheche Growth Point. Izakhamizi zalumango bezikhala ngalumgwaqo ukuthi awusahambeki. Lolu dubo zithi lubangwelwe la isinqumo sikahulumende sokwalisa ukusetshenziswa kweboloho leBechinaf Bridge ngabezimota ezinkulu ezithwala impahla. Asizweni esinye sezakhamizi zeChipinge South umnumzana George Zirima egcizelela udaba lodubo lomgwaqo lo.
Okukhulunywa lapha kukhulunywa ngomgwaqo. Umgwaqo lo osuka eNkangala usiya eBedbridge udlula ngeTrade. Umgwaqo lo bathi wona kawulungelanga ukuthi izimota zikambe. Kathesi kube kuyitara, kathesi i-death road. So ukuhamba kwezimota sisuka khonapha checheche sisiya eTrade kukhanya nani kulezinye indawo ezikhanya ngani imota ziyenza ama-accident eziningi. Khonoko kubangelwa ngokuthi khona sokulamapotho okunye sekugredwe umgwaqo nalowo sewugrediwe ithala leyana ebekhona seyi-dust road. So sokusuka kusithi i-politics zibamba khonapho, abamakampani babamba khonapho. Sile kampani eyithiwa yona i-green fuel ikhanya ilamaroli lawana athwala inzimbe. So ukhanya ngani abantu bayakhonona ngokuthi khona izimota nezala zinkulu kakhulu, so zihamba egwaqweni wona lwana zikhanya ngani yizo ezibangela ukuthi imigwaqo leyana iphambaniseka kwemgwaqo.
Alo-ke ngumnumzana George Zirimi, isakhamuzi seChipinge South ekhuluma emhlanganweni owe-town hall oqoqwe ngabomsakazo we-VOA Studio 7 bemanyene labe-Media Center ngoncedo lwesigodlo someli weMelika eZimbabwe.
ozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho owe VOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhlaka 8 Lwezi, Mutoko mhlaka 15 Lwezi, Harare mhlaka 21 Lwezi, Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lupane mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunqa koBulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo lingakhuthwa yileli thuba.
Abenhlanganiso zeMelika abayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngontulikazi abe-International Republican Institute labe-National Democratic Institute bahlale phansi lamhlanje behlaziya uphenyo olwenziwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe International Election Observer Mission ngalolu khetho edolobheni leWashington DC khonapha eMelika lamhlanje. Okwenyanga ezikhombisa ezedluleyo abe-ZIEOM bebehlolisisa ukuthi lolu khetho lungabe lwaqutshwa ngokukhululekileyo na. Intatheli zindaba e-Studio 7 uNtungameli Nkomo ubesemhlanganweni lo. Ukhona nje kathesila sizaxoxa laye ngodaba lolu. Ntungameli, ngiyakwamukela.
Ngiyabonga ngwe.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhambe njani emhlanganweni lo?
Emhlanganweni lo Chris uzakhumbula ukubana abe enhlanganiso zombili vethula ugwalo lwabo ngabakunanzelelayo kulolukhetho ngendlela olwaqhutshwa ngayo kuze kuyefika kumpumela yalo baconclude baphetha bona ukubana yebo kukhona babukhona ububelo kundlela lolukhetho olwenziwa ngayo nxa kuqathaniswa lesikhathini esedlule kodwa kukhona okunenge okuhluphayo. Yikho ke ekade bekugcizelela lamhlanje bekulo ambassador Johnny Carson owayekuqula lenhlanganiso zombili lelabalibiza bethi iZimbabwe International Election Observation Mission. Ubekhuluma yena ngokuthi kunenge okumele kulungisizwe. Okhulume ngodlakela ukubulawa kwabantu ngamasosha wathi leyo into engamelanga iphinde ibuye yenzeke njalo. Okhulume ngokwethuselwa kwabantu okwakusenzakala lanxa nje kwakungasabalalanga kwakulobubelo. Kodwa udaba olukhulu akhulume ngalo ludaba lokungenela kwebutho kwezombusazwe. Uthe leyo yinto uMongameli Emmerson Mnangagwa amele ayilungisise ayenqabele njalo ngoba lapho obungenela khona ibutho embusweni wentando yeningi lo mbuso usuke ube ngowamasoja hatshi owentando yabantu esingathi democracy. Ukhulume njalo ngekomishini yeZEC uthe yayisilela kakhulu esingathi in terms of capacity ekubeni le siqwanga lolwazi lekhono lokuqhuba umsebenzi ngendlela la uthe hayi kumele iqiniswe ilungiswe njalo ukuze iqhube umsebenzi ngendlela eyiyo.
Manje ngemva kophenyo lolu bathi bona kwenziweni?
Ukhona okhulumileyo njalo owaleliqula kuthiwa nguLarry Gerber bathe mane ngamanyathelo abawathathayo uzakhumbula kule by-election ebuyayo mhlaka 24 eMutoko kulinyanga bathe bazathumela iqula ukubana liyebona ukuthi lolukhetho luqhutshwa njani. Bathe sebezaphatheka kuma by-elections ukuze babone ukubana ukuthi ama recommendations abaphuma lawo ngemva kokhetho lusanda kwedlula ayalandelwa na kuba lobuvelo yini ngamanye amanyathelo asebewathethe. Kodwa bathi hayi bazaqhubeka belukhangela udaba lweZimbabwe belukhangelela eduze sibili ngelihlo lokhozi.
Manje bakhulumile yini ukubana khonoku abakusolayo kuzasetshenziswa kudaba lwama sanctions?
hayi gabachongo ukuthi kungasetshenziswa kudaba lama sanctions kodwa ukhasona yena simbuzile ngendaba yama sanctions yona leyo ukuthi udaba lolu isiphathamandla zikahulumende zilokhu zikhala ngokuthi ilizwe kaliyiphambili ngendaba yama sanctions kodwa njengeziphathamandla zeMelika eziningi uambassador Johnny Carson uthe yena akulanto enjalo izijeziso lezi iziqondiswe ebantwini thize bezanu PF kaziqondiswanga kuZulu wonke weZimbabwe jikelele kumbe kulizwe leZimbabwe.
Hayi siyabonga Ntungameli lo ke nguNtungameli Nkomo intathele izindaba yeStudio 7 obesemhlanganweni wenhlanganiso zeMelika ezayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngontulikazi abe International Republican Institute kunye labe National Democratic Institute kade belomhlangano ke lamhlanje behlaziya lokhu abakubonayo. Alingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje uhlelo oluphathelane lendaba zabesifazane asihluzeni bomama lapho esikhangela udaba lwebudget oluphathwe kabanzi emhlanganweni owenzelwe kobulawayo lamhlanje siyazi njalo ukubana imhlangano efanayo iyenziwa elizweni lonke jikelele. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe omhlaba ibheke ngeso lokhozi impumela yokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lakwelemelika lele Senate lapho ibandla lamademocrats eselinqobile lathola izikhundla eziningi kwedlula ibandla likamongameli Donald Trump elama Republicans. Isiphathamandla senkonzo yePresbyterian Church kwele Cameroon sibike ukuba izifundo ezingamachumi ayisikhombisa lathoba munwemunye i-79 ezithunjwe esikolweni esisesabelweni seBamenda lomphathisikolo wazo ngomvulo zikhululwe lamhlanje. Iziphathamandla zesigabeni seCalifornia khona phaya eMelika zibika ukuba sezisazi igama lomunye ovuke ubhova wadubula abantu abalithumi lambili bafa endaweni yokuzilibazisa izolo ntambama njengoba ngaleso sikhathi ubengela sithupha. Igama lakhe ngu-Ian David Long omhlophe obele minyaka engamachumi amabili lathoba minwembili i-28. Usomlomo edalela ePhalamende umnumzana Jacob Mudenda usekhuthaze ukwethulela izigwebo amalunga edalela ePhalamende aqeda phose ihlandla labo lonke eleminyaka emihlanu bengakhulumanga lutho edalela ePhalamende. Umdenda uthi lokhu kuzakhuthaza amalunga edale ukuthi aphatheke ekuthuthukiseni izigaba zawo. Kuminyaka edluleyo ugwalondaba lwedale lePhalamende iHansard luhlala lusethula amagama amalunga aqeda iminyaka emihlanu engakhulumanga lutho ngisho kodwa eholiswa imali yama allowance okuya edale. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Maxim Kandla owalwa impi yenkululeko endawonye lomnumzana Bednico Bebe owayengummeli wenkayi North edale lePhalamende onguye osungula lingxoxo.
Kuma laphana ke parliament awukho usuku umkhulumo kwecampaign unjengomuntu ocampaign nayo kusuku umuchaya islogan hayi kuyabe kulento eliyabe liyikhuluma emqoka okuyafuzwa ukuthi lawo ufake imfijo ukuthi bona hayi ngimfijo enje lapha mina ngithi kakubenje kakubenje so zafuta abanye abantu abanjalo imfijo uyabe engalayo naye ngalayini cijo kuba nzima ukuthi asukume kuphela akhulume eParliament. Sicike ukuthi abanye uyahlala iminyaka izi uziphe izi 35 years engakhulumanga. Omunye ke njalo uyaphongu balelwa lokho kuthiwa yi maiden speech afike ayibale ngoba yiyo evunyelwa ukuthi nxa udebate eParliament uyibale. Ungakhohlwa ukuthi eParliament nxa ovunyelwa khona ukubala yikuthi nxa udebater eParliament kumbe nxa unguminister unika iministerial statement. Yikho lapho ovunyelwa khona ukuthi ubale. Otherwise nxa udebate eParliament kufanele ukuthi lanxa ubhale phansi into oyibhale ufanele ube yazi ngekhadi ukwanisa ukuyikhuluma ungayifundi kumbe kuthi ungayibali ephepheni lapho ubhale khona. So izinto kunjalo kuyaphica abantu abaningi ngenxa sebengene eParliament.
Ya, Mnumzana Mkandla, wena njengomuntu ovotayo ukuthatha njani ukuthi uzwe kuthiwa umuntu omvoteleyo ufike wahlala 5 years engakhulumi lutho?
Eh, kuba kuhlungu kakhulu endeni ubhebhe lapha uvula abantu amehlo lendlebe lokuthatha i-decision engathathwa kusasa. Iqiniso elipheleleyo siyahlupheka sibili ukuthi umuntu uyabuya ekhampeni ukhampenelwa lapho esehluleka khona abe ekhampenelwa ngu-campaigning manager wakhe u-chief elections agent. Yena ukuthi vele ezikhulumile lebantwini kakwazi uyalungiselwa ne-program. Basuka abantu laba behlala e-parliament 5 years besebenzisa izimota zona zana abaziphiwayo balanda zona. Yikho ubona bephonga uvotelwa nje beqamele leyo party kuphela ababe bebona ingazani ila abantu. Laleyo party leyo abantu bangikhona u-president wakhona ngabamazi kuzokuza yena ngokwakhe yena u-MP yena lo kumbe ngabe ngukansela kuyafanana ngabaziwa. Kodwa baza kuyafakwa nje kuphela khona laphana ngenxa yeparty ibizo leparty. I-capability yomuntu yona leyo ingekho. Siyahlupheka ngama-report back ukuthi khona umuntu ezo-reporta back ku-constituency ukuthi sevele eParliament ukhulumeni uhambiseni wenzeni kukhulunywane eParliament.
Kodwa Mnumzana Bhebhe, siyabona ukuthi bakhona abanye uthi nxa umbona uzacabangela ukuthi ngumuntu ongasukuma sibile edalela eParliament akhulume ehlale ekhuluma. Abantu abafana labo Jonathan Moyo esizwa kuthiwa laye waqeda isikhathi sibile engakhulumi lutho, kathi kuyaba kuhamba njani?
Isikhathi esiningi njengoba ngithile ukuthi ama-ministers bale advantage kumbe ukuthi kungcono okwabo ukwenza ngoba bayayenelisa ukuthi nxa enika i-ministerial statement elokuvele eParliament akhulume. Lapha singakhangela kakhulu-ke sikhangela ama-members of parliament umuntu ongasomile. Umsebenzi wama-members of parliament yikuthi angangena eParliament nxa kule debate ekhona kufanele ukuthi laye asukume akhulume izifiso zabantu mayelana le debate yona leyo eyabikho. Ungaze ukhulume okungekho izifiso zabantu ezingaqondananga le debate ekhona bayakuhlalisa phansi abakuvumela ukuthi ukhulume. So isikhathi esiningi ama-parliamentaries amaningi azifica sele challenge ukuthi uzafakwa i-debate mind i-order paper ye-parliament ibuya ibhalwe ngesilungu, yonke into ibhalwe ngesilungu. Umuntu wenkosi kafundanga lesikhiwa kasiko kasazi. Lanxa evunyelwe ukukhuluma ngesiNdebele okokuqala okuvele kubhaliwe ku-order paper kakuzwisisi. So lanxa engadibhayitha nesiNdebele ngenxa yokuthi vele okwakuqala akazwisisanga ukuthi kuyini okufanele ukuthi akwenze nxa edibhayitha nge-topic eyabefanile, ahlabe ne-challenge kumntu wenkosi khonapho. Ngakusela nto angayenza sezitshayelele uvalo okwakhe sebokuthi khona hhayi iphathini nephathini phela ngu-chairman we-branch kumbe nephathini bamfakile ngoba ngithandwa ngu-president kumbe nephathini bamfakile ngoba yimi engilide abantwana abatshaya abanye nxa ungafuni ukulalela into ezinjalo nje. Ngumuntu osesiyahlala nje athi khu khonaphana ngoba nxa ususeparliament akufanani langale ngaphandle nxa ukhampeni ukuthi wenza santando kulabantu abakusapotayo iphathi yakho iyakusapota wena uthandwa ngu-president.
Mnumzana Mkandla, kuyini okumele bakwenza abantu?
Abantu kabenze i-recall umuntu njenganaleyo amandla asebantwini bemdemonstratele kakhulu ngoba kathesi ingozi esesiyikhangelane layo i-devolution. Umuntu onjenganaleyo ngento ye-devolution yafike ezilalele khona ngale vele ukuthi vele yona i-devolution iqalela ngaphi kuthiwani kazi lutho. Khonokho okukhulunywa ngoba kubhebhe ukuthi khona ngale kuyaba kumnyama vele umuntu yenaleyo abe lokhu esafuna i-induction bemu-oriente. Konke khona lokhuyana kunzima sibili ukuthi khona umuntu yenalo siphile laye esiqintini njengezakhamizi kumbe njengabantu abaku-constituency kumbe kumawazi umuntu yenalo semele ikhutshwe ngabantu engazakhutshwa yiphathi.
Mnumzana Bhebhe, kuyenzakala yini ukuthi abantu bamdemonstrathele umuntu oyabe lilunga ledalela ephalamende azasuke?
Kuvele umthetho ukhona ukuthi khona umuntu nxa abantu bengasamfuneka kudinga ukuthi bademonstrate. bayakwanisa abantu ukuthi benze lokho kuthiwa yi-petition, but I think nangaphambanisi kufanele kube yi-2/3 of the number eyamvotelayo abantu abakuvota sona. So ngaleyo ndlela umuntu lwana uyakwanisa ukuthi bambize ephalamenti. Kodwa angiboni ukuthi kungasebenza khonokho as long as umuntu lwana engene ngamandla ukuthi kusapotwa ngupresident webandla lephathi yona leyo, kusapotwa ngabakhulu bephathi yona leyo. Ngoba phela ukuthi lithole ama-signatures kuyafuza ukuthi asapotwe yiphathi yona leyo futhi.
Lo-ke ngumnumzana Abednego Bhebhe owake waba ngummeli weNkayi North edalele ephalamende ubexoxa endawonye lomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uselungiselela ukuthi ingozi yebhasi ebulele abantu abangamachumi amane lesithupha i-47 yalimaza abangamachumi ayisithupha lanye i-61 izolo eRusape inikwe isimo se-national disaster ukwenzela ukuthi abalimeleyo kanye lemuli zabatshonileyo bethole usizo oluvela kuhulumende. Umongameli Mnangagwa uphinde wasola abachayeli abangachayeli ngonanzelelo labangalungisi izimota zabo esithi bafuna ukuphuphula inzuzo yabo kuphela. Ngalokhu uthi kufanele bajeziswe. Amapholisa lamhlanje athi ingozi le ibangelwe ukuchayana kwamabhasi womabili emhlubulweni hathi ukungqikilana kwawo njengalokho bekuphuma kweminye imbiko. Amapholisa aphinde akhuthaza abantu ukuthi beze eRusape General Hospital ukuyadingisisa kumbe balezihlobo ezitshonileyo kumbe ezilimeleyo kulingozi. Isikhathi savumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Iningi labantu abakade besemhlanganweni wakobulawayo wokuhlaziya ibhajethi bathi iZimbabwe ingangcono iyekele ukusebenzisa i-bond note. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uselungiselela ukuthi ingozi yebhasi ebulele abantu abangamachumi amane lesithupha i-47 iyenziwe ibe i-national disaster. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngoChris Gandhi, asidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.